Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali buka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 22 mpandula 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we United Nations General Assembly eNew York lamuhla.
Yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelele nomzima ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo, hathi indlela le eyalabadala eNATO athi naye lamla inika abanye indlela ukuthi bachaye abanye.
Kodwa abanye bathi bakhangelele ukuthi uNangagwa uzaphinda amazwi akhe ajwayelekileyo awukususwa kwama-sanctions.
Uzakhuluma esola lezijeziso zenotho lezo ezethulelwa ilizwe, ayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakarhulumende lwebandla lezanu-P F.
Umthethwandaba we-nomination court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election eye-insiza.
Ngalokho babesitsho ukuba ukwesaba lokwethusela kungaba khona, kodwa bona bazimisele ukuba bavotele umnumzana u-Augustine Gumede.
UZulu wakwaMadlambuzi ePlumtree usele ekhala ekhuza umhlola ngoba izigilamkhuba zifike komunye umuzi phakathi kobusuku zatshisa izindlu zonke egumeni kanye lembuzi kwaba ngumlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni leNew York ngolwesibili lequla elilabantu abambalwa ababalisa abaphathintambo bakahulumende abachiyeneyo kanye labantwa bakhe ababili besebenzisa indizamtshina yokweboleka ehlawulwa inkulungwane zamadola ngelanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi iqula leli likhulu okunganani, kodwa bonke abaya emhlanganweni we-United Nations bayandise ukuphiwa inkulungwane zamadola ngelanga zivela kuhulumende. Omunye wabekade beqoqe ukutshengisela lapho uMnangagwa esehla endizamtshineni egcekeni le-JF Kennedy eNew York. Umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi webandla lezombusazwe le-People's Patriotic Party utshele iStudio 7 ukuthi abanelisanga ukumbona uMnangagwa. UMnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe edaleleli ele-General Assembly ngezikhathi zantambama lamuhla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla ngakhangelele ukuthi kwethulwe uMnangagwa.
Umbono wami ngenkulumo engenziwa ngumongameli Mnangagwa enkundleni yezizwe zomhlaba iUnited Nations General Assembly ukuthi uzazama ukuxolisa alolonge umbuso awenza kuleli lizwe, abe sekhuluma langakhonoko ukuthi ofuna ukuzohlanyela imali zentuthuko eZimbabwe ukhululekile, khonoko kuthiwa iZimbabwe is open for business. Njalo uzakhuluma esola lezijeziso zenotho lezo ezethulelwa ilizwe, ayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakarhulumende lebandla lezanu-P F. Uzabe kusola konke khona lokhu esithi kazesulwe lezo zijeziso ezibuyisela ilizwe emuva, zilimaza uZulu lomphakathi weZimbabwe. Lanxa kodwa eqinisweni indaba lezijeziso ivele iqondane labona babephula amalungelo luntu kuleli lizwe, ngibona kuyabezama nje ukulolonga izinto ezivele zimadlala ezingalolongekiyo.
Baba Mkandla, nxa sikhangela uZulu weZimbabwe, umbono kaZulu engafisa ukumuzwa ekhuluma ngani uMongameli uMnangagwa?
UZulu weZimbabwe ngibona ngathi angakhangelela ukuthi aluba engumongameli oqotho oqinisekileyo, kakhulume ngokuhlonitshwa kwamalungelo abantu. Abantu bangabotshwa amahlayana, abantu bangahlukunyezwa, abantu bahlonitshwe, kube lobudlelwano obuyibona obuqondileyo phakathi kukahulumende labantu, njalo lalabo abalembono ephikisana lebandla lakhe imbono yezanu-PF gabakhululwe, bakhuluma bakufunayo. Akula muntu owaginqula ilizwe ngokukhuluma umlomo uphela, kugcine kusiyakhatshana le ngoba nalapha emlonyeni kuyabe kungakhulunyiswana kuhle, lamagama aphumayo kayisiwo. Abantu bakhangelele khona ukuthi ahloniphe umthetho womhlaba onanzelela kwehlukana kwembono yabantu. Kodwa kambone kukhuluma khona lokho, lami nje ungafana lokuthi liphuphe engilalo ngohulumende engikhangelele ukuthi enze ngcono kulalokhu akwenza khathesi.
Aloke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezombusazwe, ubeqoqa le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGaina ubuye wakhuluma lomnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF njalo ocubungula ezombusazwe ukuze sizwe owakhe umbono ngakhangelele ukukuzwa emazwini kaMnangagwa.
Kunengi uPresident Mnangagwa alakho okunye aza kwethula kumhlanganelo we-UN, ngoba umumo womhlaba nje ubona umi mazonzo unje, izinto zikhwele zakhuphuka. Asho Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima, yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima, sikhangelane lezinto ezikuboRussia, ukuthi iRussia labo-Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo, hatshi indlela leyi eyalabadoda e-NATO athi nxa elamula enika abanye induku ukuthi batshaye abanye, abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo, esenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So konokwana kuyinto ephazamisayo. So uMnangagwa ulakho kuningi kakhulu, isiphuma phakathi kwe-corona nale esiphuma kiyo, ilimaze kakhulu ama-economies. Into siyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Aloke ngumnumzana Believe Gawule, ingcwethi kwezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF, ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba we-Nomination Court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election e-insiza ngeviki ezayo. Lolu khetho luza ngemva kolwebulilima lapho ibandla le-CCC elathola izikhundla ezimbili phakathi kwezintathu ezazincintiswa. Emthethwandaba wayizolo, ibandla leZANU-PF lele-CCC yiwo wodwa azamelwa kulolu khetho. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela, saqala ngokumbuza ukuthi kuhambe njani.
Ubaba uGumede uyi-candidate ekhethwe ngabantu bakawadi 4, uyi-candidate ebivele ikhalelwa ngabantu kuba bebefuna abamele njengojaha njengomnumzana abambone elesisindo sokuba angabamela adale inguquko lapha kuwadi 4. So sithi kuye amhlophe, ubaba uGumede uzaqondana lokhulu ubaba uDaniel Dube omele ibandla leli elibusayo ibandla leZANU-PF. Umuntu omdala ukhulu uDaniel nguye ongene emele iZANU-PF. So ngamafitshane sithi zindala zombili, kakekho omunye osuka kwelinye ibandla. Amabandla la amancane kulolu khetho kawangenanga.
Wona umumo unjani? Siyasizwe kwesinye isikhathi nxa kuyukuthi kuza kuba lokhetho kulokuxokozela.
Umumo msakazi uthule okwakhathesi, kodwa ngendlela okwenzakala ngayo kukhanya engani ibandla leli elisabusa okwakhathesi ibandla lezanu PF liyaxokozela njalo lilobuhlungu ngendlela eladliwa ngayo ebulilima. Ngakho ke lizama ngazonke indlela ukuba lilungisise amaphutha awo lawa angasalungisekiwo. Baphithizela kakhulu izimota zabo zigcwele iward 4 yonke, kodwa abantu bakogodlwayo bakhanya bathi hayi kwanele umbuso wezanu PF bavele sebewusuthi.
Kukhetho olwedluleyo sibonile ukubana bekungani kulokunye okungazwisisekiyo okufana lokuthi abantu abaningi bebevotelwa kubethiwa bona kabazi ukuthi bazivotele. Liza kusebenzisa njani elikufundileyo?
Abantu bakugodlwayo komahlaba ayithwale balesilogani kumbe balophawu lwabo olokuthi kusasa kayidala ikwesaba, votela ugodlwayo omnyama. Ngalokho babesitsho ukuba ukwesaba lokwethusela kungaba khona, kodwa bona bazimisele ukuba bavotele umnumzana u-Augustine Gumede ukuba abamele abe ngukansela wabo ku-Ward 4. Kungamalungiselele ukuba ngomnyaka lo ozayo bazabe bevotela upresident uNelson Chamisa Ward advocate. Ukwesaba lokwethusela kungaba khona, abantu bakogodlwayo bazimisele ukuba bangaze kuthwe bayancediswa ukuvota, bangaze kuthwe ngabakwazi bona ukubhala kumbe ukufaka uxabo nabekwazi. Bona bazavotela iqiniso, bazavotela ikusasa engcono, bazavotela amathuba abantwababo ukuba babe lempilo engcono, bazavotela inguquko. Ukwethusela bangethuselwa konke abakufunayo abantu bezanu PF, babathengi ngayo yonke into abafuna ukubathenga ngayo, ngoba sebeqalisile ukuholisa abantu umumbu, sebeqalisile ukuholisa abantu ezinto eziningi-ningi ezingaqedakaliyo ezingadala imehluko empilweni zabantu. Kodwa abantu thina sibakhuthaza ukuthi bahambe bayethatha konke lokho okuholiswayo, ngoba kuyimali kahulumende, kuyimali yama-taxpayers, kungasimali yezanu PF. So sithi abahambe bayethatha ngobuningi babo. Yikho sisithi abantu be-CCC ababe luhlaza ngaphandle babe lithanga ngaphakathi.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseyinsiza. Kasenelisanga ukukhuluma labebandla lezanu PF, kodwa sizaqhubeka sisenza imizamo yokuthi sikhulume labo kuhlelo ezilandelayo. Kolunye udaba, izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukubuthana lamuhla esontweni yeBrethren Christ zithandazela abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababothelwa ezombusazwe. Umfundisi Milson Dlovu ongomunye wabaqoqa lomthandazo uthi abantu abaningi abamabandla aphikisayo bathwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uzulu wakwaMadlambuzi ePlumtree usele ekhuza umhlola phezu kwesehlakalo sezigilamkhuba ezifike komunye umuzi phakathi kobusuku ngolwesibili zachisa izindlu zonke egumeni kanye lembuzi kwaba ngumlotha. Umuzi lo osesigabeni seMkhomeni. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe amalunga alumdeni, omakhelwane batshele iStudio 7 ukuthi lesi isimanga esichiye isigaba sonke sibambe ongaphansi. iStudio 7 ithunyelwe umfanekiso kamabonakude ividiyo etshengisa ukutsha okwenzakeleyo. Abantu laba babikwa befike bacela ukukhulekelwa ngubaba walapha ekhaya ebusuku, kodwa uthe esithi kenelisi kubanceda basebevuka ubhova bathungela izindlu ngomlilo kwatsha yonke impahla. Abantu balapha ekhaya babikwa besinde ngokubalekela enkambeni yamapholisa. Omakhelwane
baqoqene balonda izigilamkhuba lezi umkhondo wazo waze wayaphelela emngceleni weleBotswana. Akwaziwa ukuthi kahle kahle inhloso yabantu laba ibingeyani lokuthi vele bangobani. Sizaphanda silethulele okugcweleyo ngalolu daba kwezinye inhlelo zethu ezilandelayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izigidi zamadola ziyacathiswa esikhwameni sikahulumende kulandela ukungahlelwa kuhle kwamanombolo. Lokhu kuphume kugwalo olwalotshwa ngumgcini-ngcebo kahulumende u-Auditor General uNkosikazi Mildred Thiri kumbiko wakhe wendleko zomnyaka odluleyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland North sesengezelele umhlabathi ohlanyelwe ingqoloyi lo umnyaka isuka kumahekthe afika phose inkulungwane 950 ngomnyaka odluleyo aya kumahekthe azinkulungwane ezintathu 3000 lo umnyaka. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiyeke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi
Ijambo leni liphelile kodwa abantu bazange balungise umbuso lokho esimale ezalo kathi linjani namapolisi.
Uthulo bakithi salubonani kustudio 7 sesizobe ngangena amazwi amakhulu. Hayi ubaba lo lenkinga lo mnangagwa lo vele kufanele abotshwe ngoba nguye umuntu waqala igugura wundi kathesi warepa. So into zonke zona ezovele zinkalakata zamaphutha zona zabantu nxa betshengisela abarayithi baqonde kakhulu. Baqonde kakhulu sibili vele lecala elikhulu kakhulu umuntu lo.
Salibonani salibonani studio 7 salibonani. Hayi thina siyaphila siyaphila. Ngiyabingelela labalaleli be studio 7 ngiyabingelela labo. Nina nami ngiyacela ukuthi ngabe amapolisa ayenza okomthetho ayekelane lokubopha abantu abangela macala. Babophe abantu abalamacala njengondoda lona wathi uChamisa kumele abulawe labasekeli bakhe. Undodalwana kumele abotshwe lwana kodwa akakabotshwa lakathesa asikezwa ukuthi ubotshiwe kumbe uhambile emthethweni asikezwa. Siyacela ukuthi ngabe kwenzakala bayekele abantu abangela macala babophe abantu abalamacala. Lawo amapolisa angabi awezanu kodwa abe ngawelizwe. Siyacela ngiyabonga Studio 7.
Awu lithona njani izintatelizi. Kanti mina nilombuzo lapha. Umbuzo wami uthi kanti kodwa mpela ngibone kunama picture velayo umnangagwa evula amathwele. Kambe kodwa mpela kanti ikhansila iyethu ngoba izinto zekhansila ezifanele ukuthi zivulwe ikhansila lezamathwele. President ufanele ukuvula izibedlela nezikolo. Into ezi uziyovula i-toilet. Hayi bakithi hayi bakithi. Hayi lo muntu usekhulile mana. Waye benganikeza abanye i-chance ukuthi abanye nje i-chance ingengentsha. Babuse ngoba uyabona ukwenza kwakhona kusakwenza komuntu orayithi lokhu ungaziyovula ithwile nto ungumongameli.
Yebo siyalibelela ku-studio 7 thina siyaphila. ukuya kwelanga ukuthisa hey kunzima mhlaba wonke uyachisa amakhanda wonke everything isimo siyalo kutshintsha sithi kumbe sibuye ezimbabwe siyephuma ngenxa yokungabangcono because umbiko sinesuthi uhluphe sinalo lapho egangeni sisebenza nzima sithola nzima but ngabe sikhakide ezimbabwe ngabe siyaphumula singasebenzisa isimo
ndivuka njani kustudio 7 bengicela ukuphawula lamba fowethu nike ngizame ukufaka umbono wami kancane ngibingelele bonke ababali bezindaba zestudio 7 thini njani lonke into engizayicela kustudio 7 yakuqala ngeyokuthi bantu asihlonipheni istudio 7 singathethisane singaqambani ngamagama singakhombani ngeminwe le istudio yistudio yethu yokukhululeka sikhuluma imbono yethu singathethisani thethisana sibe ndomoya kankulunkulu ngoba abanye sizabe sikhuluma kodwa ukuvota singavoti lokho esikathi vote neuchamisa ngakho right yomna ngakho zakho right yomqondisi ngakho right singakhulumi njalo asikhulumeni ngomoya kankulunkulu singaqambi amabizo abantu istudio 7 iyakhuluma khulumayo ngumzingaye osukela ufanisha kula ngithi kanjani wami satiyo lapho emkhulumane emaqhawe lapho nobaba wami umazisa khona lesentele ufani ngithi lifanjani lonke
leyo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Siyacela-ke balaleli ukuthi lisithumele imilayezo emfitshane ukuze senelise ukudlala yonke elisithumela yona. Eminye isuka ibe mide kakhulu. Siyasithole eminye engama-10 minutes, 5 minutes, 8 minutes kusiya khonale. Kodwa-ke ungasithumela-ke 2 minutes kumbe 1 minute uyenelisa ukuthi ukhulume konke ofuna ukukukhuluma. Siyabonga. Kwezemelika, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usedlale indima enkulu ekuhlonipheni lekulondolozweni kwamalungelo oluntu ikakhulu awemihlobo elabantu abalutshwana ama-minorities ngesiNgisi. Umnangagwa wethule amazwi la izolo emhlanganweni we-United Nations obubhekane lokuhlonitshwa kwamalungelo owe-13th anniversary of the adoption of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Lamhla-ke umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi emhlanganweni omkhulu owe-General Assembly. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ohlaziya ezembusazo yomnumzana Tifa Dube ukuthi uthini ngamazwi kamnangagwa awethule izolo.
Njengoba lisitsho ibala elithi amalungelo oluntu babuNkomo kunjalo okuyinto emqoka kakhulu kithi singabantu noma umnyama noma umhlobo bani noma uyini, kodwa ke amalungelo omuntu ayinto eqakathekileyo kakhulu ayenza umuntu ukuthi azizwe ebelonga esizweni. Ngibe sengincipha ngibuye njalo elizweni lethu eZimbabwe ukuthi nxa sisizwa umongameli esitsho njalo kuhle ukuthi akubone njalo abekwazi ukuthi kule into okuthiwa ngamalungelo oluntu adingakala ukuthi aqakathekiswe ebantwini bakhe. Sifisa ukuthi ngabe le ngoma leyo iyaqhubekela phambili ayikhulume njalo ayivivinye ibe yilingoma iyeqiniso. Kodwa-ke eZimbabwe ye nxa sibona izinto ezifana lokuqakathekisa izindimi ukukhulisa izindimi njengoba namhlanje sesibona emsakazweni sokukhulunywa isiTonga, sokukhulunywa isiVenda, kukhulunywa isiXalanga, kukhulunywa isiNdebele, kukhulunywa isiShona, kukhulunywa lesikhiwa. Ngibona ingathi i-diversityness yena leyana itshengisela sobala ukuthi kule recognition yokuthi kuyaqakathekiswa indimi zabantu. Kodwa-ke sibe sesibuya futhi njalo nxa sesibuya kwezinye ikakhulukazi ezomthethwandaba sibona ingathi kusasilela kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kulokuthi ezinye izinto zibonakale abanye abathi sibabone betshaywa ngempama nje phezulu kwesandla okuyinto encane kodwa uthole ukuthi okuya kuyinto encane kodwa mhlawumbe uthole ukuthi umuntu wenze icala elikhulu ukuthi ngabe kuthiwa befanele ukuthi umuntu uyabhala ejele. Kodwa kube sekusithi abanye abantu njalo nxa bengabonanga icala eliyangaphi kodwa kube sekutholakala ukuthi abantu sebebolele amajele ngento engafanele. ngalanga ukuthi ngabe babulisele emajele yonke into ayilinganiswe kuwo wonke umuntu waseZimbabwe baphathwe ngendlela efana nayo kungakhethelekile ukuthi wena ungubani kungakhethelekile ibala kungakhethelekile noma ukuthi uyinkolo yiphi noma ungakhethelekile ukuthi ulandela liphi ibandla lezepolitiki nxa wonile nxa ungawonanga akube njalo
uMnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Ubona ekhuluma ngani kahle kahle?
Umongameli uMnangagwa inkulumo engibona ukuthi izabe inkulumo esegudwini kakhulu kuzabe kuyinkulumo yezitshengiso zenotho. Okuyinkulumo esiyaziyo sonke ukuthi ayihlatshelwa ngabaseZimbabwe kuphela kodwa ke ngamazwe amaningi aseAfrika bayakhuthaza ukuthi izitshengiso zenotho azisuswe. Kube sokubuya njalo ngibona ukuthi enye inkulumo aza kuya ayiphathe uzaphatha njalo inkulumo yokuthi iZimbabwe is open for business. Azame ukuthi anxuse njalo azame ukuthi abakhonvinse abanye abafisa ukuthi babuye bezotshala izimali elizweni leZimbabwe ukuthi ababuye bezotshala izimali ngenxa yokuthi iZimbabwe is open for business. Ngibona ngathi yizwe inkulumo kakhulu azabe ukuthi uzifaka etafuleni noma ezabe ziyindaba mlonyeni enkulumeni yakhe azayibeka eMelika.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwelebhilitane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Lingakhohlwa ke lohlelo lwe-Live Talk esilipha lona malanga wonke ngokusukusela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu ngo 8 o'clock ntambama.
Makamuyi uLucky Dube isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York lamuhla. Umthethwandaba we-Nomination Court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election e-insiza. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo ngu-Chris Gandeng. Sithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.